ikhulu indaba ngabe senhlizweni
siziyo yami balisa njalo siziyo yami khala njalo siziyo yami balisa njalo siziyo yami khala njalo
Nobody in trouble. I'm about to lose it. Get me home.